eqakathekileyo ukuthi kulezinye izinto ukhetho lolo ludlulileyo sibonelelo lungahambanga ngemfanelo. Njalo ithe sibona ukuthi nxa kungenziwa ama-public consultations abantu bazakhuluma ngalokhu ade okwakubahlupha njalo bebone ukuthi kungafakwa njani. Ngikhuluma ngento, for instance, ngento le eka-Registrar General, into ye-voters roll lokuthi abantu be-register ukuvota. Besikhala kakhulu nje njengebandla le-MDC ukuthi iningi labantu lehluleka ukurejista ukuvota ngenxa yokuthi abantu abako-Registrar General ababehambisa abebesebenza ukuthi kurejista abantu babexotsha abantu ngendlela ezithize. Bebatshela ukuthi ye kumele ukubuye lencwadi yamanzi, kumele ubuye lencwadi yalokhu, njalo bexotsha abantu. And futhi ngenye into esayikhalelayo ukuthi i-voters roll ihambe kwi-electoral commission, ukuthi kayisuke ko-registrar general office ihambe kwi-electoral commission. And kwavunyelwana lokhu, even le-electoral act le eyavunyelwana ngo-2018 iyakhuluma sibili ukuthi no ilokhu zen i-voters roll kayihambe kwi-electoral commission. But into esimangalisayo ukuthi i-bill leyi esifuna ukuphasa e-parliament entsha le ka-2014 ibisela amandla wona la e-voters roll ko-registrar general. Thina ufeshi thina desikhala ukuthi kuhambe ku-electoral commission. Ama-public consultations wona la
awaphuzanga yini, njengoba sibona ukuthi imbono yabantu yavela yathathwa.
Izinto ezakhulunywa ngabantu ezako-registrar general ade ngikhuluma ngazo yizo ezaphuma ku-COPAC ku-outreach program. And then njalo nxa bengakufakanga ku-bill le entsha kutsho ukuthi yona ibandla lezanu p f umlo minister mnangagwakhona abafuni ukuthi kube khona ku-act. So yebo, loba siyathaba ukuthi ama-public consultations ayenzi, but kumele siqaphele njengozulu leZimbabwe ngoba kukaningi ukuthi izinto lezi benzi zibe-stage managed. Njengokuthi bebiza abantu babo bethi esigabeni kulama-public consultations bengatsheli uzulu jikelele, betshela abantu babo. Nxa sokukhulunywa ngale izinto zabo zonke abazifuna ukuthi zibe zenzi bona bezanu p f zihle zivunywe ngabona laba abantu, kodwa ama-public consultations bengatshelanga kuhle abantu. Ye, ngiyabona ukuthi imbono yabantu yakhulunywa kudala, but into yama-public consultations maybe selifuna ukwenza ukuphonga ukuvala nje ukuthi hhayi izinto zethu isithi bephonga ukuthi hhayi sahamba saconsulta abantu lokhu esikubhalule imbono kaZulu. But kodwa nxa uhanjiswe ngemfanelo ama-public consultations ayinto enhle sibili, ngoba imbono yethu njengoZulu izafakwa esizafakwa ku-act yona le.
Ngela kubona kusenzakala kukhetho olwedluleyo, libona kusenzakalani futhi kuyikuthi umthetho lo ungadluliselwa phambili nje kungaganjelwanga khonokho elikhuluma ngakho?
Kuningi esawubona kusenzakala nje lesi okungenzakala futhi. Njengokuthi ilungelo lomuntu jikelele oweZimbabwe elokuthi avote, ngenye into esabona ukuthi abaningi amaZimbabweans ehluleka ukuyarejista ukuvota, njalo abanye baxotshelwa khatshana, njalo abanye lokuthi li-diaspora abantu abahlala kwamanye amazwe abangamaZimbabweans behluleka ukuvota. And sibona ukuthi nxa ibhiliyona leyi ingapasisa e-parliament, bona laba ama-diaspora leningi labantu abehluleka ukurejista ukuvota bazakhala njalo akusezokwenza kahle. And okuqakatheke kakhulu njalo into ye-voters roll, ani ngoba khathesi nxa lingabona ukuthi kunje sokuze kube lanamhla i-voters roll kasikayiniwa, asikwazi ukuthi abantu abavotayo ngabobani njalo ngaphi. So ngenye into yokuthi nxa into leyi ibhiliyona le ingapasisa ngendlela eyiyo yona, i-voters roll izabela ku-registrar general's office and njalo akusoze uhanjiswe ngemfanelo njengalokhu abantu abaZimbabwe abafuna ukwenza kahle.